zarense la manga patu kumnyaka
Lapha nxa likhuluma ngekhiwa liyabe likhuluma ngobani?
Yazi ngangitshelweni mamwana ngangitshela ukuthi khona sebenzizatanya sebenzizakhiwa ngitshele ngokuthi uNkulunkulu umphakamisile wafaka kulelizini esengikilo
litsho ngokufanisa nje kumbe liqinise ukuthi ngempela sebelibizakhiwa
vele mama lapho engikhona sengijona ipheka le mahhovisini lapha lamanje ngizigabhela ngangingabona ukuthi hayi sekule tinto ngabona sikuthi abantu basithi hayi usane uthina kujirikatata
kanjele ingoma ethi khiwa ungasitshela nje ichorus yangikhona kumbe ivesi ukuthi ihlatshelwa njani sibe kwazi okuzayo
sebenzizakhiwa yimlo so phambili anti kafana siyase kuthi amagoka avevuma ngoba anti nxa upheka sabe sendipheka ndabanye sendipheka ngedisa mbhepha ukuthi kube mnani so ikozithi anoke iqedisekeke kuthe nxangakayiswa sesile kwesi yana mama ikhayakala zizabulalana lentese yana iyandisa imota
yebo
yandisa imota ngoba ilo nkulunkulu phakathi ithi unkulunkulu kakhalalelwa unkulunkulu nguyo
Lelayo. Suste zikuhle khona ngapho kwenduna unkalakati kumbe lokhu khumbule muva
angaboni isupho kiwo ngiyakhangela kube lothinto kakhulu kusuka laphana ngasuka khona
oh awukhumbula umakhelwane owabachiye muva
umakhelwane laphana ngiyahamba ngiyebabona kodwa sengikhonisa lapha abangifake khona lapha
inkomo ziyazalana lo muzi uphele
inkomo mama sezikhulile ukuthi sezikhulisale ukuthi sezimele zandele inkunzi ngoba sezisukile ukuba ngamathole yesesizanga sezingaqotshwa anytime ngoba laphaa zibuya bezingamaphele ngazondla kuhle njengokuthi zinyenziswa njani zifake emadelweni umuzi wami mama amangamabi uNkulunkulu sibi ngiyambonga labantu abangisekele emzinlwane ngibona sibili akula problem lokhu ikhwentina kukuhle laphaa
kukhona yini okunye okutholayo kulokho akuphiwayo zikhona iinkukhu ozifuyayo kumbe okunye
hayi iinkukhu mama owakathesi lokhu ebendithembise kwezenzela ukuthi ngizazithiwa kodwa azikabuyi
kodwa kuyaphileka phela ngenkomo kuphela kumbe hhayi lokhu udinge inye inzuzo
lokho ngiyabe ngifuna ukuthi ngizuze imali yangincedisa nxa yabe ngifuna nje ukuthi abantu bami labo bazizithukelani ngoba nxa ungumuntu ngeke uhlale phela ungaladula esikhwameni
kodwa kulezi nsuku tshona usenzani lokhu utshaya yini
magrosiaaibekile mama ngabona ukuthi ziyalandela ukuthi hhayi usihlweni kupheka ukuthi ukhangari utshaya ezitaladeni uyakukhipha isithuze la sikuphakamisile angcono nxa siyachaya kube leshiwo ukuthi umuntu uthole umdlalo wakhe ngiza kubonga ngokungaka kungcono lokhuya
kodwa bayakubiza abantu emdlalweni yabo
sebebakambiza emthadeni laphana ngachaya hhayi basuka bambhadala sibili ngathenga insisi lasikelela abantwana kwakukuhle kwakude kuchadwa lapho etohwe la kuzangedlulileyo
ungabachiyela liphi abalaleli labalandeli bakho
ngithi balandeli baba abahlonphekayo njalo abathandekayo ngithi asiqhubekeni nokundithakazelela ebakwenzayo ekuqaliseni njalo ke ndithakazelela angani inkosi ngasikhokhelela kungabi nomuntu ezasidabanisa angingangeni isahlala
ngiyabonga abahlonipheki lonke elangiholayo umnyaka ophelileyo ngizebonga iinkunzi zangikhaya ogajeni umfana wesikrosini umaji ngizobonga undanya ngomdimba umsebenzi abawenzayo ngithanda lonke bakithi umtethu ungamkhuza uyahlonipha lala ntete
Hey, hey, umnandi la.